Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo nganomkhuhlane umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho ekhezi ube nenkomo eziningi isibaya sesivalwa
ezinye zatshontshwa endendlomnyama kade senzelele 2 ezinye kobe ezingu-2 zivele ziyaqhuqa uthembisa ukuthi zizaphila umkhuhlane welamskin inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapuntupuntu ayilamskini yona leyo ezinye uphambi kuzifela ungakwazi ukuthi umkhuhlane okhona yiwuphi
mnumzana sikhwili moyo wekhalanyoni emangwe layo udabukile
benenkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalowo mkhuhlane wokuqhuqa lo welamsamu khona lo unyaka nalo odlileyo kube le-drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni
Usobhuku inosenqube wemambale kwechief bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho
ziyafa kakhulu inkomasi se inkomo zifikelwe yimkhuhlane eminye kade siqala ukuyibona bonzokuthiwa lamskin eminye yakhona lezo noma ungahlula ukuthiwa yilamskin kunezinkomo hayi aventivetinari lapha
kachana
nayo engakangakuthola ukuthi ivetinerite ayiyazi ngoba nokuthi ngoba bayazi ngabe kulo muthi wakho
umkhuhlane welamskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo lanxa kuqanda udokotela wenyamazana lezifuyo udokotela ndaba ezidle mkhonanzi osebenzela ugatsha lukahulumente lwe-vetinary services uchaza ngalo
umkhuhlane umkhuhlane lowo umkhuhlane ohlasela inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngoya kwesikhathi nxa usaqalisa kodwa ube kungenamakhulu kuyaba lethoi sithi yifiva i-temperature ibe yisithuthi inkomo uboya bomile abantu behama lokudla ikhathi ukwehlu lokudla ngoya kwesikhathi ukuqalisa amakhulu amakhulu abakhona umzimba wonke nje kumbe abe maybe phambili ngapha but ngakwazi ukuthi abe umzimba wonke sibeand lapho yabe i-serious inkomo ngehlula ukudla cinisiwe
uya phambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memetheka njani ukuzifuyo lokuthi abafuyi bangawelapha njani
umkhuhlane lo ubangelwa yigciwane kune-virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili ama-virus angikhona zona khona linikezwa sithi ngama-biting insect njengama-mosquito khona kolumayo ngesikhathi nangathi uyachisa uma kuthe usuqhambukele umkhuhlane lo ezigulayo ziyelatshwa
zilatshwa
umkhuhlane i-antibiotic enjengepenicillin
abafuyi bakulomhlubulo bathi akula mahofisi e-vetinary services aseduze lalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo ngimele studio 7 ekhezi igama lami ngu-Ezra Jesus Banda